baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesibili mhlaka 11 kuNhlangula 2019 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
oso ngendaba ye crisis kudubulise elizweni ikakhulu indaba zomkhonomi lapho thina njengabatsha esiphumekela ama resolution ukuthi kuzafanele ukuthi ke sihlangane lezamfisi e-street nemgwaqweni sitshengisela.
Abasakhulayo be-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa bathi bazangena esitaladeni betshengisela phezu kokutshabalala komnotho okuqhubekayo.
Idolobho lakoBulawayo lithanda ukwazisa izakhamizi ukuthi idamu o-aphancema li-decommissioniwe with effect from Saturday, 8 June 2019, ku-dam level engu 4.04%.
Ikhansili yakoBulawayo ithi isimile ukudonsa amanzi edamu le-aphancema ngoba selilamanzi amalutshana kakhulu. Umthethwandaba waphezulu kweleBotswana namhla unqume ukuba akuseyilo icala ukuthandana lo muntu olobulili obufana lobakho kumbe izitabane. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abasakhulayo bebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa bathi bazangena esitaladeni betshengisela phezu kokutshabalala komnotho okuqhubekayo. Khona abathi kubangelwa yikwehluleka kukahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuphume emhlanganweni lentathela izindaba owenzelwe esigodlweni sebandla le-MDC eMorgan Tsvangirai House eHarare ngemva komhlangano wohlangothi lwabatsha olwe-Youth National Council. Umkhokheli wohlangothi lwabatsha uTerera Isithole uthe intsha izinikele ukumelana nohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngokutshengisela ezitaladeni uhlelo olulakho ukuqalisa kuyona le nyanga.
Will not accept this rubbish. Indeed, this is rubbish. We said this to Robert Mugabe, and today we say it again to the man by the name Emmerson Mnangagwa. Yes.
Asisoze samukele leyo ngcekeza, ingcekeza le sakutshela uRobert Mugabe, njalo namhlanje silapha sikutshela u-Emmerson Mnangagwa. Ngemva kokuba sihlangane njenge-National Council namhlanje, sazisa uhulumende lo ukuthi amalanga akhe seyanele. Sizakuba sitshengisela ngokungasitshisiki kwethu ngendlela uMnangagwa asingezelele ubuyanga ebantwini beZimbabwe.
Unobhala ohlangothi lwabatsha kubandlaleli umnumzana uStalo Sinziba uthi lokhu ngokunye kwaba kuqoqe njengenkokheli entsha esanda kukhethwa abazakwenza ukuletha inguquko elizweni.
Ikonferensi le ibingeyokukhuluma le media intatheli izindaba nge-National Council esihlangane namuhla njengamayouth eZimbabwe yonke. Siqedisa umsebenzi we-Congress ethi sayenza ngo-May. Lapho-ke esikhulume oso ngendaba ye-crisis kudubulise elizweni ikakhulu indaba zomkhonomi lapho thina njengabatsha esiphumekela ama-resolution ukuthi kuzafanele ukuthi-ke sihlangane lezamfisi e-street nemgwaqweni sitshengisela.
Umthetho owethulwe nguhulumende ngemva kodlakela oluqhamuke ekutshengiseleni lukukazibandlela ukuvimba ukutshengisela kubikwa uzakwenza kube nzima ukuthi intsha le ifeze lokhu. Kodwa umfokasiziba uthi lokhu bazamelana lakho emthethwandaba kanye lakudayela ephalamende ngoba kululungelo lomuntu wonke phansi kwesisekelo sombuso welizwe.
Sizayichallenja emadala ephalamende, emadala ephalamende lasemadala elizwe emakhothi.
Kunjalo nje amalunga ohlangothi lwabasakufulayo be-MDC ethule amazwi enduduzo emulini kamoya unkosikazi Mbayisangira Ijava obhubhe izolo esibhedlela se-West End eHarare. Intsha le ithi idanise kakhulu ngokulahlekelwa ngomunye wabo obekhuthele ekusebenzeleni ibandla lelizwe lonke. Unkosazana Musa Dube ongomunye wabatsha uthe balahlekele ngosifazana okade isibonelo esihle kwabatsha.
Hayi, thina njengamayuta we-MDC sikhathazekile ngokubhubha kukaZimba Tsvangirai, ngumuntu owayesebenza lama-youths kuhle, wayethanda sibili ukuhamba phambili ngomsebenzi wabatsha. Hayi, sibili sibuhlungu, sikhathazekile sibili ngokubhubha kwakhe.
Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa laye namhlanje wethekele umuzi womdeni kamuyi lapho aduduzane lezinye iziphathamandla zebandla le-MDC kanye labemuli yonke izihlobo labangane. UChamisa uthe kulusizi ukuthi ibandla le-MDC lilahlekelwe njalo ngomunye wakumdeni ukaTsvangirai, izinyembezi zokukhala umuyi owasungula leli bandla uMorgan Tsvangirai zingakawomi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Ikhansili yedolobho lakoBulawayo ithi isimile ukudonsa amanzi edamu le-Aphancema ngoba selilamanzi amalutshana kakhulu. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Ikhansili yedolobho lakoBulawayo yethule umbiko othi sebemise umsebenzi wokudonsa amanzi kudamu le-Aphancema kulandela ukwehla kwesilinganiso samanzi ngenxa yokungananga kuhle kwezulu nyakenye. Isikhulumi sekhansile edolobho lakoBulawayo unkosazana Bonyiwe Ngwenya uchasisa kabanzi ngaleli nyathelo.
Idolobho lakoBulawayo lithanda ukwazisa izakhamizi ukuthi idamu u-Aphancema li decommissioniwe with effect from Saturday 8 June 2019 ku dam level engu 4.04%. Idolobho lakoBulawayo lisele lamanzi amadamu angu 5 out of 6 lawa esasiwasebenzise. Sisele lelowancema, uMzingwane, Insiza, Mthabezi, le Inyankuni. Okwanamhlanje kuyi Tuesday 11 June 2019 i-capacity yamadamu ethu wonke yi-50.70%.
Unkosazana Ngwenya uthi ukwabelwa kwamanzi evalwa ngezinye zezikhathi kuzaqhubekela phambili ngendlela ekhona manje.
I-City Council yakoBulawayo thanda ukwazisa izakhamuzi ukuthi i-program yethu ye-watersheding esikiyo e-48 hours ihlezi injalo. Izakhamuzi ziyakhuthaza njalo ukuthi ziqhubeke zisebenzisa amanzi ngendlela enhle. Isizathu sokudecommissiona ukuthi i-dam lethu Aphancema bese liku 4.04%, okusho ukuthi idolobho kalisenelisi ukuthi likhe amanzi from i-dam lakhona ngenxa yokuthi amanzi abesemancane kakhulu. E-Epping Forest i-project yethu lokhu iqhubeka isiya phambili, sikhangelele ukuthi lapho yaphela khona sizathola an extra 10 megaliters of water towards amanzi anathwa ngoBulawayo. Okwakhathesi siyabhompa amanzi from amabhohola aseNyamendlo.
Isakhamuzi sakoBulawayo unkosazana Soneni Nyoni ukhala ngokuthi lokhu beqhubekela phambili bebhekane lodubo lwamanzi.
Nasale emakhandeni amanzi ayahamba, njengangiba ngikhuluma nje ahambe izolo ekuseni ngabo 8 aze buya kusasa ngolwesithathu ngabo 8 futhi. So ayi, indaba yamanzi leyahlupha kakhulu. asazisizo lakhona sazisuluthole nini njalo ngizongathi uthwa unxema angazi ukuthi bazakuhambisa njalo kwindaba kwakhona kodwa hayi silodubo olwamanzi sibili lezibhorane akulazibhorane lapho engikhona vela kulazibhorane izibhorane safa nokuthi bazosilungisisa ababuyi ukuzosilungisisa so hayi sisebunzimeni ngamanzi.
Ukwabelwa kwezakhamizi amanzi bevalelwa okwamahola angamashumi amabili lane edolobheni lakobulawayo kuqhubekela phambili. Kulamadamu amahlanu asebenzayo okwamanje abalisa elelowancema, umzingwane, insiza, imchabezi le inyankuni yiwo aseselamanzi anathwa ngobulawayo njalo okwanamuhla ebekusilinganiso esiphezu kwamashumi amahlanu ekhulwini. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Abacuphi bakahulumende amaCIO bathi sebethwa uxolo abacuphi bakahulumende amaCIO babikwa sebethwalise iziphathamandla zenhlanganiso yedumiso Dabengwa Foundation nzima osokubangele ukuthi umgogeli walinhlanganiso umnumzana Mthulisi Hanana abaleke elizweni ayephephela kwelinye ilizwe elingomakhelwane. UHanana wethula amazwi asola uhulumende kumbuthano ukukhumbula umoyi umnumzana Dumiso Dabengwa enkundleni yeWhite City ekupheleni kwenyanga edluleyo. UHanana uthi kusukela mhla lokho yena lezinye iziphathamandla zalinhlanganiso sebedlala umacathelana lama-CIO asetshona ebalandela ngezimota ezingelamanombolo ama-number plates. UChris Kande weStudio 7 uxoxe loHanana ngalolu daba.
Ngeze ke ngikhonfeme ukuthi ngamapholisa amapholisa ngokwazi ukuthi iZimbabwe Republic Police ngoba indlela engidingwa ngayo ayihambelani le ndlela amapholisa adinga ngayo umuntu. Ngathi siqala ngesonto umvulo lwesibili olwesithathu bekulesi mota ebezihamba zisilandela lapho ngiyakhona then zikhawuthole zibhake phandle nxa ngifika ngisondela kizobangena abantu abakhona abahamba. So ngokunakana kwethu sacabanga ukuthi ngabantu be-intelligence saqala uku-engage nje abanye abantu esibaziyo abakade bengasincedisi esikuthola-ke ngabantu be-intelligence engakwaziyo ukuthi i-military intelligence kumbe i-CIO yona ngokwayo. Namuhla e-ofisini ye-foundation ekuseni bekule moto ezimbili ezimhlophe ama-Hilux ama-Twinkle angelama-number plate abebhakile phandle kwegate. So namuhla ngikhuluma so abantu be-foundation abasebenzanga ukuthi nxa befika e-ofisini bathole kule moto ezinjalo bahle baphendulwa
lihambile yini emapholiseni ukuthi liyobika ukuthi libona ungani liyalandelwa
emapholiseni bonke kasikayenzi ireporti ngezizathu ezithize. Okwakuqala nxa ukuthi siyesabela impilo zethu nxa sesizatshela amapholisa ukuthi liyalandelwa bayapaka ezindlini so kumele sichaze ukuthi sihlala ngapho ngoba sesisonke sesisukile ngkhaya kusela mntu ohlala ngini sesihlala kwezinyeizini. So amapholisa ukuze asivikele kumele siqale sikhulume ukuthi sihlala ngapho. Okungaka ukuthi abantu abancane bangakahulumeni angikholi ukuthi amapholisa ayingenelisa ukusivikela. Noma kunjalo izolo programs officer wethu kwakhuma lo-minister of state uthi was advise ukuthi senze i-police report but we feel it's a formality nje asiphonge ukwenza ukuthi kuthiwe sikwenzile kangibone ukuthi ungasiphathisa njani kungasenani kusasa sizayenza abasele ekhaya bazayenza i-police report ukuthi siyalandela but asibone kuyinto engasiphathisa.
Umnumzana Mthulisi Hanana ngumkhokheli wenhlanganiso yeDumiso Dabengwa Foundation obexoxa ecingweni loChris Gande weStudio 7.
Yebo. Faka somuhle. Mina ngingumike hobe weStudio 7. Ngithanda ukuninxusa lonke ukuthi sihlangane kuhlelo lwabatsha olwe The Connection ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo siphatha udaba lokusilela kwemisebenzi elizweni. Sigxile kakhulu ekuthini lolu dubo luphatha njani abasakhulayo. Balakho na ungena kubhizimusi lokulima benelise ukuziphiliswa kulokumelela ukuqhatshwa ngabanye abantu. khangiluba labakugatsha lukahulumende lwezokulima kuhlelo besichathakela abakwenzayo ukucebisa abatsha ngokuzisungulela umsebenzi kwezokulima abafisa ukungena kuhlelo thumezani umlayezelo kuwhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 lingaxhuma njalo enkundleni yokukhulumisana ebelendini efacebook ekhasini lethu elevoa debele hayi zulukandaba asihlanganeni kuhlelo the connection ngo-8 p.m. Bye-bye!
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapolisa kwelebhilitane aweScotland Yard asebophe u-Altaf Hussein, umkhokheli webandla eliphikisayo kwelePakistan. UHussein oleminyaka engamathumi ayisithupha lasithupha yokuzalwa wabaleka elizweni lakhe ngomnyaka ka-1992 ekuhlaselweni kwesigodlo sebandla lakhe, kodwa ubikwa etshotshozela abasekeli bebandla lakhe ukuqhuba udlakela kwelePakistan. Inkampani yezemichina lolwazi lwa kulezi nsuku eMicrosoft ithi ngokusungula izitichi ezimbili ezwekazi leAfrika kuveza ukuba sebecabange ukuqhelisa umsebenzi walinkampani kulelo zwekazi. IMicrosoft isungule isitichi phansi kohlelo lweAfrica Development Centers edolobheni leLagos kweleNigeria, lase Nairobi kwele Kenya ngokwenkwezi lonyaka. Osomabhizimusi labantu makhaza bathi ukucitshwa kwamandla kagesi mahlayana elizweni kuphazamisa imisebenzi yabo, njalo sokubangele ukuthi belahlekelwe impahla enengi. Lokhu kwenzakala inhlanganiso yabulawayo Progressive Residents Association iqhube umhlangano namhla lenkampani yeZimbabwe Electricity Transmission Distribution Company icubungula lolu daba. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana Melusi Moyo, ongusomabhizimusi njalo eyisiphathamandla salinhlanganiso, usichasisela okuqhubeke kulo mhlangano.
Ungitshayela nje besibize umhlangano omkhulu silawo abantu bezesa khona lapha abaye babakhangene ngalokhu. Izakhamizi bezikhonona labo samabhizimusi bekhonona ngakho lokhu ukuthi kakula insurance ebakhona. Basebethembisa ukuthi bazazama ukuthi banike abantu i-timetable ukwenzela ukuthi abantu babekwazi ukuthi ahamba nini. But okusuka kube luhlupho ukuthi i-timetable yangakhona iyazazi bengayilandeli bona apho ngokuhamba ngelanga elicabangela ukuthi angaba khona. Zingathi besibize nje ama-stakeholders wonke, iVESA ibikhona, labe council bekhona, sizokhuluma ngenhlupho zonezi ezikhona besifuthi bazochazisizela izakhamizi ukuthi i-load shedding yabo iminjani, njalo bakwenza kanjani ukuthi ngaze amagesi ahambe abantu bayaqhubekela phambili lonke behlawula.
Uthi abantu bathwele amagabha avuzayo ngokucitshwa kwamagesi mahlayana.
Ngoba kwesinye isikhathi athi nxa ecitshile, nxa esebuya abuye umlilo usumnengi, sokucina kusitsha impahla ezisebenzisa amagesi. Njalo lingananzelela osomabhizinisi abaningi bathengisa into ezonakala masinyane, mhlawumbe ayahamba okwesikhathi eside begcina belahlekelwa yinzuzo ngoba into ezinjengezithebo lokunye nje ufuna ukuhlala kusefrijini nxa esephenduka kuyabe sokonakele. So yindaba ehlazimulisa umzimba sileyiheka buhlungu kakhulu kubosomabhizinisi ngoba bayalahlekelwa kakhulu izinto zabo ababezifake kumafrija.
Amazwi akhe agcizelelwe yingcwethi ecubungula ezombusazwe, umnumzana Bekezela Madumafuzwayo oseGwanda.
Bona original abantu babethe bacitsha 10 hours a day, but osokwesizakala kathesi normally nxa becitshe eGwanda bacitsha ngo-6 ekuseni until 10 p.m. I think about 3-4 days a week. So into yangona is just too much vele akwenzela kusebenze ngakhala special thing eGwanda sisebenza nge-mining. So ngabe cuthile amagesi everything ye-mining yabiyeke kusebenzisile akurati esingayenza kungena amagesi ngoba sila capacity engangeyamamayini amakhulu yokuthenga ama-generator amakhulu ukuthi ngaze cuthe amagesi ibazo elikhibe run laza thola ukuthi ama line ama mine amakhulu bawa isolate thina ama small scale miners then basasara singa sasebenzi yonke into yabe down ama stamp mill everything was down.
Umnumzana Fuzwayo uthi iningi alenelisi ukusebenzisa okunye okunjenge solar energy kumbe ama generator.
Ama generator bengazobera oka kunqedi because the fuel ama generator kayikho. Sake kwana we can go 2 weeks singela fuel ama tisuwa ama garage ongu 4. So onga kwa nsukuta ngabe le fuel. So ngazobe le generator it doesn't have like sina ma farmers sometimes ngasi chelela siya kuteta days singa chelela kwa singela fuel ama generator. So ane fuel ibo hile ngasi la tena nge terke mtu etela ipampi ya kutelela. Tawafunu kutelela. So the situation yangona is very complicated. That's even an advanced survivor. Abantu bezibhakela amasola ezindlini because of electricity that's not available. So kwale abantu asekhona nje ukuthi ngamasola light okuncane okokuthi a light maybe one room, two rooms akhona ukucharge phone. So amasola lana amakhulu othi ngathi ungakwazi ukuthela ukuthi led light ama fridge lama TV lawo avoida afford. Ngoba nxa usufuna isola engayo yila about 10,000 rand. Ukuthi ulayithi yonke ulayithi ama-TV, ulayithi ama-fridge.
Umnumzana Melusi Moyo, uvumelana lo mnumzana Fuzwayo.
Ye, bakhona abanye abasebenzisa ama-generator njengendlela yokuthi mhlawumbe nxa esihambe isikhathi eside. But konke lokhu kuyabe kusiba yi-cost ngoba kuzamele uthenge amafutha e-generator ukuthi nxa amagetsi engasekho abe khona. Ubuye ubhadale amagetsi ngoba abantu bamagetsi kabayekeli ukucharge ngenxa yokuthi bayenze i-load shedding babe lokhu bekucharge. So osomabhizinisi bagcina behlawula engingathi ngokuphindiweyo nxa sebethe badinga into ezinjengama-generator lokunye ukuthi bakusebenzise ukuthi bakhavise umonakalo owabe ubehlele ngendaba yokuhamba kwamagetsi.
Inkampani yamagetsi yethule umbiko namuhla ixolisa izigaba ze-Eastern, Southern, Western regions lapho okucitshe khona amagetsi namuhla isithi lokhu bekuliphutha nje njalo omanjinela babo basalungisa lolu hlupho. Indawo lezi zigoqela iMaswingo, iBikita, iGreat Zimbabwe, iChirumanzu, iZwishavani, iGwanda, iBubi, iBaitbridge leChisumbanje. Umphathintambo obona ngezamandla amagetsi umnumzana Fortune Chasi ubikwa isithi kulenhlelo eziningi ezilandelwa nguhulumende ukulungisa udaba lokucitshwa kwamagetsi mahlayana. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, ngingusithandekile Mhlanga.
Umthethwandaba waphezulu kweleBotswana namuhla unqume ukuthi akuseyilo cala ukuthi abantu abalobulili bunye bathandane. LeBotswana liba lilizwe lesithathu ezwekazi le-Afrika eselikubeke sobala emthethweni ukuthi lihlonipha amalungelo ezitabane. Intatheli zindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abathandana ngobulili obufanayo kweleBotswana babuye ngobunenge emthethwandaba waphezulu owe-High Court eHebron ukuzokuzwa umahluli uMichael Liburu esethula isinqumo sokuthi akuseyilocala ukuthi abantu abakhethe ukuthandana ngobulili obufanayo, owesilisa ethandana lowesilisa lowesifazana ekhetha ukuthandana lowesifazana. Kuqala bekulicala kweleBotswana ukuthi abantu bakhethe ukuthandana ngobulili obufananayo loba ukungena emacansini belakho ukubotsha bevalelwe ejele okweminyaka efika isikhombisa. Umahluli Liburu esethula isinqumo sakhe uthe isikhathi sesifikile ukuthi kunanzwe amalungelo abantu bonke kungakhathalekile ukuthi balihlekana. Uthi uhulumende angeke aqhubeke esiba lipholisa emakamelweni abantu abadala. Udaba lolu lwaphanyekwa isifundi sekolitshini ye-University of Botswana umnumzana Letsweletsi Mochitema owathi abathandana ngobubili obufananayo kumele bavunyelwe kungela mthetho ebanqabelayo. Igqwetha elimela uMuthetemang kanye labanye bakhe umnumzana Siyamo Ranyantao wamukele ngenjabulo isinqumo somthethwandaba.
Akusoze kuvele ubandlululo phezudaba lokuthi umuntu ulala lobani kusukela namhla kusiya phambili. Isinqumo esilengqubela phambili engithemba ukuthi sizajatshulelwa umhlaba wonke jikelele.
Kukanti isikhulumisa abathandana ngobubilili obufananayo umnumzana Kane Young Man uthi bona kade bengaceli okuningi umthethwandaba kodwa ukuthi labo baphathwe njengabo bonke abantu.
basically just put us apart.
Lokhu kusibeka endaweni efanayo labo bonke abanye abantu. Besingacela okuningi okumangalisayo, besicela nje ukuthi lathi siphathwe ngokulinganayo njengabanye abatswana kuphela.
Batswana, period.
Owe Zimbabwe okade semthethwandaba ukuzalalela lolu daba umnumzana Vumani Madlela uthi lolu daba olusegudwini luthindaba eZimbabwe abaseBotswana abathandana ngobulili obufanayo.
Bakhona abakithi uthola ukuthi ngama-homosexuals kade besesaba ukuthi babonakale emgceke ngenxa yokuthi bangabotshwa, kodwa kathesi balakho ukukhululeka noma nje besazi ukuthi ekhaya eZimbabwe kakuvunyelwa.
Ele Botswana ngokunanza amalungelo alabo abathandana wobulili lilandela ukunyathela elathathwa ngamazwe abalisa elangola kanye lele Seychelles. Ele South Africa kade lananza amalungelo abantu, kukanti le Zimbabwe alifuni kuzwa phezu kodaba kwalolu kulandela ukuthi owayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe abathuke sithi bayedlulola izinja kanye lengulube. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHabron kwele Botswana.
Uzulu endaweni esitshiyeneyo zelizwe ikakhulu emaphandleni uthi usehlaselwe indlala ngamandla, njalo okwenza umumo ube mubi kakhulu ikuthi ukudla sokudula kakhulu ezitolo. Ilizwe libhekane lokutshabalala komnotho osokulesikhathi kusehlula uhulumende ukuthi akuphathe njani. Inhlanganiso ezibona ngokwabela abalambayo ukudla zithi bangena kuzigidi ezinhlanu abantu abadinga ukudla eZimbabwe lonyaka. Uhulumende yena wazise namuhla ukuthi ugatsha lweGrain Marketing Board soluzathenga umumbu kubalimi nge-242 RTGS dollars ithani ngalinye. Sibuze owake waba ngumeli wenkayi South edalele parlamente umnumzana Abednego Bebe ukuthi ubona intengo entsha le ihuga abalimi yini ukuthi bathengisele iGMP umumbu wabo.
Ngingakhangela kule ndlala enkulu kakhulu elizweni. Kule ndlala enkulu kakhulu elizweni kutsho ukuthi-ke labo abalimileyo abalomumbu abalutshwani zibona bengawuhambisi-ke e-GNP ngesizathu esinye. Impilo esiphila kuyo sikhangele sonke nxa siyikhangelisa siyiqathanisa lokuphila kwabanye abantu kwamanye amazwe, siyikhangele ne-US dollar. Njalo i-US dollar ngesiZimbabwe esiyiso sona, i-US dollar yiyo i-official currency esiyisebenzisayo. RTGS is a rocket current. So, ukuthi think you are very good shortage. We will now go to the Honomand and now Sage, the Intemo, Ye, Tata, and the Victor of Mathomas. Either another is Sage, the official exchange rate. This is Uti, Na, and other importer in India, Ukulmend, Uzang, and Sage Madin. And this is that the Guzaba, the Utra, the balance of forces. Kathesi-ke asekuokudala nguhulumende kuyatshengisa ukuthi kabazange bafake ubuchopho obupheleleyo, ngoba kuzadala ukuthi abanye abahlakaniphileyo abalimileyo bazayekeli ukuhambisa umumbu wabe-GNB kodwa bawuhambise kulabo abazabanika imali eyiza nge-US dollar or nge-exchange rate eyihluka ye-US dollar beyiqathanisa-ke umumbu nxa singabe siyi-importa sikuletha eZimbabwe ithani iyimalini. So yingozi engiyibona-ke ikhangelwe nguhulumende leyo abangazange bakucabangisise kuhle lapho ngokuhlala bathi 240 kodwa i-240 RTGS ngempilo langokukhwela kwezinto langento yonke nje ukuphila kwabantu kayimuthi ngaphi umlimi ukuthi athengise ithani lonke nge-240.
Enkayi khona umi njani umumo wendlala?
Umumo kawumanga kuhle ngoba indlala ibhasile, abantu bathele ngamabele balutshwani abavunileyo. Ngoba lezulu langikhona belisinga nje sigqagqa lapha nalapha, ababe lenhlanhla lathi sigqala fika badobhadophile kodwa balutshwani kakhulu kangabalwa. Iningi lonke kuthile kuthele emasimini abakwazi ukuthi bakhangele ngayo.
Umnumzana Abednego Bebe wake waba ngumeli wenkayi South edalele parlamente. Kwaneleke mthwakazi omuhle likhumbulelwe uyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Lilo Mike Wobe. Kwanele olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.